Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 1 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iyo indlela okwenziwa ngakhona emazweni amaningi alesimo esinjengesethu ukuthi phela kuphangise kujeziswe labo bahambisane le ndlela ukhetho olufanele luphathwe ngakhona, ukhetho olukhululekileyo olungeladlakela.
Uhulumende namhla wazise ngokusemthethweni ngokusungulwa kwemithethwandaba ebhekane lamacala odlakela oluphathelane lezokhetho.
Umcabango webandla le-MDC ukuthi nxa ukhetho luka-30 July lungenzakalanga ngendlela abakhangelele ngayo, bathi bona bazadiskepha, ambona ukuthi kungazibhadalani.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uzavimba ukhetho uhulumende engaqhubeka esala ukulungisisa izikhalazo zawo. Umnumzana Sevia Kasukuwere ubotshiwe wamiswa phambi komthethwandaba lamhla esetheswa icala lokufuhla umngcele ebalekela eSouth Africa. Zonke lezi ezinye iindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende namhla wazise ngokusemthethweni ngokusungulwa kwemithethwandaba ezathetha amacala odlakela oluphathelane lezokhetho. Uhulumende wethule njalo amagama abomantshi abazathonisisa izephulamthetho ezabelweni zonke zelizwe. Ingcwethi wezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi leli linyathelo elihle.
Iyo indlela okwenziwa ngakhona emazweni amaningi alesimo esinjengesethu ukuthi phela kuphangise kujeziswe labo bahambisane le ndlela ukhetho olufanele luphathwe ngakhona, ukhetho olukhululekileyo olungeladlakela. Kodwa abantu umantshi kasuki ayetsholotsho ayezidingela umuntu kumbe ayethiresa ayezidingela umuntu, kudingeka wona lamapholisi esivele sisebenza lawo kusuka ngo-1980 ukuthi abophe umuntu, abopho we-MDC, abopho wezanu, abopho waliya phathi laluya laliya laliyana ngendlela efana nayo. Ngokuba phela nxa kungenziwa kanjalo kungenza kubone kutshutshiswa abamanye amaqembu kakhulu okwedlula abanye. Akwenzanga kuphela ukuthi kwakhiwe le mthethwandaba, okukhulu yukuthi amapholisa azasebenza ngendlela efaneleyo yini, abatshutshisi bazasebenza ngendlela efaneleyo yini.
Ngamanye amazwi uthi imithethwandaba le ingasebenza kuhle kuphela, ingawenza kuhle umsebenzi wawo alubana amapholisa lawo ethe aqhuba owawo umsebenzi ngemfanelo.
Kuvele kunjalo, umthwalo luqala kulabo abakhokhelela amaparties, abaholi bamapolitical parties. Yibo abafanele bakhuze abalandeli babo bazifundise bengamaphathi ukuthi udlakela kalusebenzi kalufanelanga lube khona. Umsebenzi wesibili omkhulu wenziwa ngamapholisa, okumele bangakhethi uhlangothi, bangasekeleleli iqembu kumbe basekeleleli iqembu, babophe wonke umuntu owenze lelo cala eliyephula lokho kufanele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Kube sekusiza abesithathu ngabatshutshisi, kumele bangakhethi uhlangothi nxa betshutshisa, bakhiphe bonke ubufakazi ngendlela efaneleyo, batshutshise ngendlela efaneleyo.
Uhulumende uthi imithethwandaba le ngeyokuthonisisa abantu ababangela udlakela kanye labethusela abanye. Kulula yini ukubophisa umuntu osithi ukwethusele?
Akulula ngoba phela kachayi muntu. Afika lithembise lokhuyana okwegugura wundi, athi liyakhumbula ukuthi kwakwaba legugura wundi lapha, kumbe athi liyakhumbula ukuthi sezani ngo-2008. Khona lokho nje angakukhuluma, akwasonto ongafika umtshutshise ngayo umuntu, yathi bengiziqoqele.
UMnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe.
Direct from Washington, the voice of America.
Owayebaleke eZimbabwe ngesikhathi kugenqulwa umbuso kaMnumzana Robert Mugabe, uMnumzana Sevia Kasukuwere ubotshiwe ngamapholisa namhla ekuseni wamiswa emthethwandaba esetheswa icala lokufohla umngcele ebalekela eSouth Africa nyakenye. UMnumzana Kasukuwere ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa i-$300 yesibambiso ibail, kodwa okumangalise abaningi ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa laye wafosha umngcele ebaleka umgabe ebalekela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe nyakenye kodwa akulacala alethiswayo.
Ekhuluma lentathele izindaba eHarare lamhla umnumzana Tendai Biti yena obemele isikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Westman Ncube ufunge wemba phansi wathi ukhetho kalusoze lwenziwe nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Kodwa walile ukuphumela egcekeni ukuthi baza kwenzani ukwenzela ukuthi babambe iZANU-PF ngemkani ukuthi iguqule indlela ozawenziwa ngayo ukhetho. Ubhidi wethule amazwi la ngaphambilini kokutshengisela okuqoqwe yi-MDC Alliance ngolwesibili ngeviki ezayo. Umnumzana Bhidi uthe abafuna kulungisiswe kuqoqela ukuvunyelwa yiZimbabwe Electoral Commission ukuletha ingcwethi ezizimeleyo ezizacubungula uluhlu lwabavoti olwe-voters roll ngoba bengakholwa ukuthi luqoqwe ngemfanelo. Wongeze wathi eMount Darwin kulabantu abaleminyaka yokuzalwa edlula elikhulu ababhalisela ukuvota okuyinto athi iyabasolisa kakhulu.
If there are no reforms, I think our president has been very clear that we are not going to boycott the election, but there can be
any imithetho le ingakalungi. Ngibona umongameli wethu ezwakala, akusoze kube lokhetho. Ngeke kwaba lokhetho olunje, akusoze kube lokhetho olungahlelekanga. Asicele lutho olungisinyala.
Umnumzana Bhidi wengeze wathi iMDC Alliance ifuna uhulumende esuse wonke amabutho abikwa ekhankasela ibandla leZANU-PF emaphandleni. Uthe njalo amabutho angamalunga eZimbabwe Electoral Commission kumele exotshwe umsebenzi ngoba ukuba khona kwawo kuzaphazamisa ukhetho njalo kuzakwenza ibandla leZANU-PF liqibilibezele kakhulu. Idala lephalamende liphasise umthetho wezokhetho we-Electoral Amendment Act ngenyanga edluleyo. Kodwa iMDC ithi kunengi ebikhala ngakho okungafakwanga kulomthetho. Ithi njalo kayenelisanga ukuvimba ukupasiswa kwawo ngoba ilamalunga edala lephalamende amalutshwana okwedlula aweZANU-PF. Asenelisanga ukukhulumisana lomgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chikumba ngamazwi kaBhidi. Kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zisole kakhulu okwethulwe nguBhidi sithi nxa kuyikuthi iMDC Alliance icabanga ukwenza udlakela kumele ichiyane lakho. Omunye wezakhamizi lezi ngunkosikazi Nothando Mkhwananzi.
Umcabango webandla leMDC okuthi nxa ukhetho luka-30 July lungenzakalanga ngendlela abakhangelele ngayo bathi bona bazadisturba, ambona ukuthi kungasibhadalani ngoba ekugcineni kwakho konke akusibo bodwa abazi ubuhlungu ngalokhu, sonke siyabuza ubuhlungu.
Lanxa kunjalo uBhidi uthi kababuyeli emuva ngohlelo lwabo lokuvimba ukhetho mhlaka-30 ngoNtulikazi. Uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa ezimisele ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo njengokuthembisa kwakhe kumele elungisise izikhalazo zabo. Ukhuthaze njalo amalunga e-MDC Alliance lozulu weZimbabwe jikelele ukuthi baze ngobuningi babo eHarare ngolwesibili ukuze bhatheka kokutshengisela ngalokho abafuna ukukwenza ukuthi kuguqulwe ezokhetho. Uthi bazatshengisela besiya emahofisini kaMnangagwa aseMonomotapa lesemahofisini ekhomishini yezokhetho eyezek. Ngimele uGibson Bebe oseHarare, igama lami ngoGibs Dube.
Yebo ke lolo daba beluchasisa ukuthi umanyano wamabandla aphikisayo okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance uthi uzavimba ukuqhutshwa kokhetho uhulumende engaqhubeka esala ukulungisisa konke okulakho kwenqabela ukhetho olukhululekileyo abakhala ngakho. Kusenjalo abanye babantu ababencintisa kuma-primaries ebandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa koBulawayo kanye labasekeli baleli bandla bathi kwaba lokuqelibezela okukhulu kulelo khetho. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni abawenzele elokitshini lemabuthweni namhla, abasekeli be-MDCT bathe abantu abaningi abavote ngeviki edluleyo kuleli lokitshi ngabantu abalethwa ngamakhombi bevela kwezinye indawo, hatshi izakhamizi. Omunye walabo ababencintisa umnumzana Giyani Dube uthe yena kazange aziswe ngelanga lokhetho. UDube wengeze wathi abantu babevunyelwa ukuvota bephinda njalo uthe lamalunga eZANU-PF lawo avota.
Okokuqala mina njengecandidate azange ngitshelwe officially ukuthi ukhetho lukhona ngeSaturday. Ngabona kuma WhatsApp sekuthiwa kulokhetho ngeSaturday. Kwaba le desk abantu bevota in public, not ukuthi kube lokhetho olusecret. Abantu babebhalelwa ukuthi kuthiwa icandidate kumele ibhalelele elebizwe eliphezulu.
Udube uchothoze ibandla lakhe esithi selisenza njengebandla leZANU PF.
Sokuyiparty engathi imore than iZANU PF ngendlela abenza ngakhona izinto. IZANU isizisiba iZANU engcono ngoba vele siyazi ukuthi iZANU iparty yobukopokopo.
Amazwi kaDube agcizelelwe yisakhamuzi semabuthweni uMnumzana Gibson Nyathi, yena othe abantu abavotayo ngababesuka eNgozi Mine.
Ukhetho aluhambanga kuhle, kwakuvotiswa abantu nga-66 kuthathwa amaphepha angayisiwa labantu abangasiwa balapha inumber 6 leminyela lemabuthweni lithathwa out.
Ukhansila walindawo owanqotshwayo kulolu khetho uMnumzana Lord Siziba, yena uthe bake bazama ukuyabonana lo mkhokheli webandla labo uMnumzana Nelson Chamisa ngalolu daba eHarare kodwa bavinjwa.
Yayiliginyodwa besiyabuthi abantwana bathathela abantwana amaphepha ezandleni bayeninga babo bavote bekhipha ama polling agents ethu etafuleni. Omunye one of the candidates umfazi wakhe ngiyobhalela abantu amabizo abebakhomba ukufaka kulelani box lakuleliya.
Imizamo yokuchumana lomgcini sihlalo we-MDCT kaChamisa kobulawayo uMnumzana Gift Banda yehlule. Kodwa ukukhonona okusemabuthweni lokhu kuyingxenye yomkhosi ohlatshwa ngabasekeli baleli bandla endaweni ezichiyeniyo zelizwe phezu kokungaqhutshwa kuhle kwama-primaries abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ugcizelele kubalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChikomba Growth Point eChivu lamhla ukuthi uzanqoba kukhetho oluzayo njalo uzavuselela umnotho welizwe. uMnumzana Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano ofanayo eSt Mary's eWetsa leHamusekwa eMashonaland East ngeSonto. Ngakwelinye icele, uMongameli Mnangagwa ubikwa angaseyikuba lomhlangano eMathabeleland South ngempelaviki njengalokho obekuhleliwe. uMnumzana Mnangagwa obeseChegudu lamhla emkhosini wokuguqula ibizo lenye inkamba ukuthi ibe yiJasons yaphaphamoyo Barracks, usole uMnumzana Chamisa wathi ibandla leZANU PF yilo eliza qhubeka libusa. Ukuze sizwe okuningi emihlangano ye-MDC Alliance, sixoxe loMnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla somanyano.
Nxa singakafiki abantu basiqondisa kuwosobhuku ezinduneni, khulume lazo izinduna ziyitsho lazo izikhalazo zazo. Sithi nxa sesisiya emaralini sifica abantu bebuthene lokhuyana oko esingazake sikubone emhlabeni. Ngiyananzelela kakhulu ibesesebedbridge. Ibedbridge ade singazake sigwalise noma ihafu yestadium. Kodwa istadium sihle savalwa abantu bengasakwani. Ungakhangela elwagwelo lapho engisuka khona irali yemaboleni liyana, abantu abangakana sebagcina beadreswa ngubaba uJoshua Nkomo. Asizake sibe labantu abangakani. Ukhangele njalo futhi emashonaleni, indawo lapho ade kuthiwa yizo ezezano CBPF, hayi abantu beshoneni bayasamukela. Kanye lezinduna zakhona ziyatho ziyamcela uChamisa endlela ezithembisa ukuthi hayi le mali bazayihola bayivula ama-akhawunti ngemabhenki izinduna labo sobhuku. Ngokokuqala kathesi ukuthi uChamisa aye ku-election umgabe engekho egedini. Egedini akusela goalkeeper. Ungakhangela ukuthi izano sicakazeke kanjani. Umama omjulu angeyadesekela umgabe laye sengale, umtinili laye usengale, uMnangagwa laye ungale, labanye abezano labo abakhalele bethu bangama-independent.
Siyambona uMongameli Mnangagwa laye elabantu abaningi kakhulu emhlanganweni yakhe emlutshana sebelayo. Lina lithini ngalokho?
uMnangagwa umuntu wonke ngeprovince ngeprovince uyanikwa umlando lo member of parliament ukuthi babuye lamabhasi. Angaya eMtare ibhasi zakhona zihamba laye, aye eGweru sembhasi sembantu. Kodwa ungakhangela thina awusoze ubone noma nje iroli kumbinjani, abantu bayazivuyela emhlanganweni. Uyabona nje kule moto ezincane zona ezesihamba ngazo, okutshengisa ukuthi mzwalo we-election abantu babe kuyona leyo ndawo. laba abahamba bethwala babe ngasancedi nge-crowd yakhe.
Lilesiqiniseko sokuthi abantu bonke labo ababuye emhlanganweni yena ubabhalisela ukuvota?
Nxa sikhangela ngama-percentage ezekhe, most of the time izikhathi ezidlulileyo uba kutshwangela besithe ngaba lema 1.2 million umgabe ebele 3 million. Kutsho ukuthi nxa sesikuma 6 million, 5 million akutsho lutho ukuthi labana kabarejistanga, kodwa sesiku 5 million eyiyo vele abahlala bewina ngayo. Phela umdlalo lo uphakathi kukamnangagwa loTshamisa Nyaxolisa, abanye bangigcolele ukuthi kabakho ngoba sikhangela ngama-rallies abawezayo.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance, sixoxelaye ekwaBulawayo. Abaprofethi besonto eZayoni lamuhla bakhuphe umgobho edamu leGaranyemba obikwa ububulala abantu kuleli damu njalo ubangela ukuthi izifuyo ziphunze. Intathe izindaba ethu uAlbert Ncube yena obeseGaranyemba wazibonela ngawakhe usethulela lolu daba.
Umsebenzi okhipha linyoka uqale ngesonto lapho abaprofethe ababili uMehluli Moyo kanye loThembani Moyo abaqede phosa amafolo amathathu bese emanzini bedinga linyoka kodwa ngisho ukuyithola. Baphendukile njalo namhlanje bengasadlanga nkotshana bayifuna ngamehlo abomvu bayibamba xhaka inkalakatha yomgobho obulithanga njalo lembala emnyama. Izakhamizi zeGaranyemba zithi sezile minyaka zithwele amagabha avuza ngalinyoka ebulala abantu njalo ebangela ukuphunza kwezifuyo. Isakhamuzi unkosazana Grace Dube uthi linyoka ebisihluphile.
Abantu sebebaningi abafayo phakathi kulomunye ufana owangena ebambe inhlanzi washo wakhwela phezu kwamadamane.
Amazwi akhe afakazwe ngusobhuku uJeffrey Dube.
Uyabona ukuthi nje kulabantu abafa lapha kungacaci edamu afika five kulokazana abantu bawelayo kwazokuba lo mfana
omunye naye owawela ingwane
the kuwela ingwane wathi uthi ayithatha wahle waphelela phakathi emazini wathola kale mili omunye wangenela ngapha laye wafa futhi khonapha emazini.
Umprofethi uMehluli Moyo ulandise ngomsebenzi wakhe.
Ngoba ukuhlukeni kwethu thina sifike singabaprofethi saprofethi ukuthi kunento ethile edamu and nezakhamizi zazo zatho ukuthi into leyo asiqali ngale baprofethi ukuyizwa. Bakhona baye abantu baye besitheli kodwa besehluleke ukuyifeza. Thina sifisa ukuthi kube labantu abanjani abayifeza njengoba nje namhlanje siyifezile kusho ukuthi umsebenzi wabazali uphethekile wehlupho olusedamu. Ngoba kwakhulunywa mpela ukuthi kukhona umntwana ayitholayo phakathi kwamanzi ngendlela engekho right kukhozela iproblem yalinyoka. Kwakhulunywa ukuthi izifuyo ziba nama-problems kakhulu ngokunathwa khonaphana ngeproblem yemalinyoka. Kwakhulunywa futhi ngokuthi inyoka yena leyi iyakwanisa futhi ukuphuma phandle abuse abanye abantu ngendlela ezingekho right.
Umoyo sele nyanga ezintathu ebhode emaphandleni eGwanda lapho kubikwa ikhipha undobo lezinyoka emzini yabantu. Lithiye kusasa kuhlelo lwethu lezemaphandleni lapho engizalethulela khona lolu daba ngokugcweleyo. Ngimele iStudio 7 ngisedamu leGaranyemba ngingu-Albert Ncube.
Live Talk namhla sikhangela imikhankaso yamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Okulandelayo ngumbono kahulumende weMelika.
Lo ngumbiko oveza imbono yelizwe leMelika. solufikise iminyaka elijumi lanhlanu uhlelo lwemelika olwe President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFAR oluncedisa amazwe atshiyeneyo ekulwisaneni lemikhuhlane enjenge-AIDS lokumemetheka kwegciwane lengculaza. Ilizwe lwemelika selafaka amabhiliyoni angamajumi ayisitshiyangalombili $80 billion kuhlelo lolu olwaqaliswa ngumongameli George W. Bush ngomnyaka ka-2003. Solanceda abantu abaningi okumangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Lwathi lusungulwa lolu hlelo lwalulenjongo yokulwisana lokumemetheka kwegciwane lengculaza kanye lomkhuhlane we-AIDS emazweni lapho okwakulabantu abaningi ababebanjwa ngumkhuhlane lo. Amazwe la ayigoqela eleBotswana, iCote d'Ivoire, Ethiopia, Guyana, Haiti, Kenya, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, South Africa, Tanzania, Uganda, Vietnam, leZambia. Lusanda kusungulwa uhlelo lolu lwalulenjongo yokuthi phakathi kweminyaka emihlanu kuza kulatshwa abantu abayizigidi ezimbili 2 million kuvinjwe ukuthi abantu abayizigidi ezisikhombisa bengabi legciwane leli njalo kwendliwe abantu abayizigidi ezilijumi asebelegciwane lomkhuhlane we-AIDS. Lokhu kwakusenziwa ngesikhathi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 50,000 ababethola amaphilisi okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-HIV emzimbeni kanye lomkhuhlane we-AIDS. Okwamanje kulabantu besilisa labesifazana kanye labantwana abafika izigidi ezilijumi lane 14 million abathola uncedo lwamaphilisi athengwa imali ekhokhwa yiPEPFAR. Obona ngenhlelo zokunqabela umkhuhlane wokumemetheka kwegciwane lengculaza njalo lomkhuhlane we-AIDS ekuhulumende weMelika uDeborah Biggs uthi lokhu kuyabukeka njengoba kulabantu abaningi okumangalisayo abathola uncedo oluvela kuhlelo lwePEPFAR. UBiggs uthi ngaphandle kokuhlenga abantu abafika izigidi ezilijumi lane 14 million uhlelo lolu soluvimbe ukuthi abantu abedlula kancane izigidi ezimbili 2.2 million bengabi legciwane lengculaza. Uthi uhlelo lolu lunceda njalo itandane ezedlula izigidi ezisithupha 6.4 million. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Was a Friday,
namuhla silomhlabeleli wezokholo uSibanjana Junior the Big Animal ehamba leqembu lakhe le impi yosindiso bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi uhambo. Kubika uNtungamili Nkomo.
Lude mpela uhambo uSibanjana Junior aseluhambile leqembu lakhe nanku sebewakhithize aze aba isishiyagalolunye amadlalade abo. Leli liphume kunsukwana ezedluleyo njalo lilengoma ezilichomi ezigoqela le ethi uSibanjana the Big Animal isilo uthi njengomuntu owazalelwa ecaweni akalulahli ukholo lwakhe, yikho nje egxile emculweni wokudumisa.
Ngidumisa uNkulunkulu nje ngizama nokuthi abantu abalahlekile baphenduke babe semandleni kaNkulunkulu bathole konke abakufunayo.
Unzima lohambo hambo lokuya emazulwini lula khona emathuneni.
Le yiyo umnini sihloko wedlalade ethi uhambo. Si ngibuze uSpanjana ukuthi litholakala ngapi idlalate lakhe.
USpanjana mawulifuna ipidi lakhe uyangena enambeni zami eze WhatsApp ezithi zona 061 259 5274, noma ungene ku 060 386 2920. Yikho lapho ozathi nxa usukhulume nami kuWhatsApp esiza khona ukuthi sibone ukuthi senza kanjani ukuze ulithole leli CD elikhona elithi Uhambo.
Uba chiela wapi amazi abalandeli?
Ngiyabonga balandeli abantu hle. Lami ngiyekho ngakutsho ngithi ngeke ngikhulume lami ngolimi lwakithi, ngithi ndimubuka kwazokwazi abantu bakankwembi. Ngithi Spanjana Junior the Big Man, Nkulume Humba, the King of the Jungle, the General Evergreen, msana wasingakwegule, msana wakalambila muhamu ekazineka Duswane, Sikalala, ndili Dawuduna Fondoza, mhlato ongahlula Thambo, Nisimbo Ndoboka.
Puma ke enkundleni isilo sako Spanjana leqembu laso le impi osindiso ngale engikhumbuza umamdala wami oso wasijiyayo uNandu ithi kewang ngithi lala ngokuthula mama.
Spanjana Junior ehamba leqembu lakhe le imbi yosindiso ledlalade labo elitsha elithi Uhambo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Hayi-ke akusenani, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngesithi asidibaneni njalo kusasa.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.